mina bengingenanga erufarota ngiyabona impilo yabo ku-social media abantu bekhuluma ngokuthi abantu bengabe bazithwa kodwa maybe singakhangela into ezenzakalayo ngo-August ngesikhathi i-MDC bezama ungena emgwaqweni ukuthi amapholisi adeploye in full force and laye ama-activities e-MDC nganabantu bayani bokuthi balokhu besalwa these days ethawuni yonke lapho amapholisa bebegcwele bebevala imigwaqo bezenye ungabe kwenza ukuthi abantu bethikaze ukuya ngena i-stadium lo mumi womi-economy lawo awumanga ukuthi abantu imali zokugada ngansukaze bakhama kakhulu.
Ye, siyabona ukubana kulo mfanekiso kamabonakude ophuma lapha enkundleni zokuxhumana zonezo oTwitter laboFacebook lapho umkaChamisa ongani uthathelwe imicrophone nguyoChamisa abantu besithi hayi kungani kakuphathanga kuhle lolu daba. Ukubona njani wena?
Sengibone abantu abaningi bexoxa lolu daba. Kungaba nzima kimi ukuthi ngicomment ukuthi indaba yakho ihambe njani ngoba zange ngibone ikhiphi epheleleyo ngesikhathi kusenzakala. Siyabona ukuthi kungaba nama-interpretations amaningi. Abanye abasupport uChamisa bona besithi ukwenze lokhu engani uyadlala. Njalo siyabona ikakhulu abesifazane abalwela amalungelo abomama besithi akamphathanga kuhle. Ngokani kungaba nzima kakhulu ukuthi si-analyze lesi sida singatholanga efula picture ukuthi kwindaba kahle kahle okusenzakala.
Nxa sikhangele injabulo lokuthakazelela ukwenziwa umbuthano ophosufane ngesikhathi kulo Tswangirai kwakungani kule themba lokubana ibandla liyaphambili njalo linganqoba ukhetho kodwa ngemva kombuthano lo oyenziwe ngomgqibelo ungani ithemba lokho lingekho akukhulunywa kakhulu ngokhetho oluzayo ubona njani wena khona?
Yes, siyazi ukuthi into ezenzakalayo ikakhulu ku-MDC kweloku ngani kulokulwa ukulwisana izinto ezidemoralize abantu and kwesinye isikhathi amazimbabwe nauthi ama-elections asesekhatshana abatshelanga ukuthi bethande ukulandela into zombangazo. Siyabona ukuthi besilama-election besilama-by-election khathesi siyabona ukuthi abazange bekhuthale ukuthi bayevota abantu njenganxa kusuba lo khetho into enjenge-general election kumbe i-presidential election. So singazi ngabe ziningi izinto zenza ukuthi abantu bengathakazeleli kuyemhlangano eninje kungaba yukuthi abantu besaba njengoba abantu amasosheki ayingena agijimisa abantu ngeva bekebe kwaba lama-demonstration. So kungaba nzima ukuthi sithi sisebenzise lo mbuthano wangomgqibelo ukuthi sigeje imodi yabantu iyakhulu kwezepolitiki.